vele bekungasebenzi obekusenzakala ukubana sithi sile fixed exchange rate e-foreign currency, ngoba ungakhangela izi namaviki adlulileyo laba abathengisa abalimbetho bogwayi bebanga umsindo bethi bayakwamukela ukuthi bazaphiwa imali yabo eyi-foreign currency, enye le babona beqilwa nxa bephiwa kuthiwa yi-fixed exchange rate. Uzananzelela njalo ukuthi esingathi yikuligudeta kwemali ezingama-foreign currency engangama-exporters besekwehle kakhulu ngenxa yokubana exchange rate ye-25 e-fixed ibinganiyi-confidence, njalo ibingekho reasonable, singathi ayihambelani lo mumo wenzakalayo, especially nxa sikhangele ukuthi ilizwe le-inflation pressure enzima esingathi kwesinye isikhathi iZimbabwe isingenile kuhyperinflation. So i-fixed rate ye-25 ibingasebenzeki ngayo. Ungakunanzelela njalo amakhampani amakhulu esingathi kulanga lanamhlawumbe izolo i-Riozim ikhulumile yathi iyehluleka ukuproducer ngenxa yokuthi ikhanywa i-fixed exchange rate. So ama-expenses ayo, ama-operational expenses ayo ayisakwanisi kwahlanganisa ngendlela ngenxa yale-fixed exchange rate. So unanzelela ukuthi i-fixed exchange rate ibilokukhama ukhulu kwi-economy, khama amakhampani, khama laba bafuze bethole imali engaphandle. Ngakho leli nyathelo lokususa i-fixed exchange rate kwafuze lenzakale kudala.
Uhulumende uthi usezabhadala izisebenzi zakhe ama-allowances nge-US dollars, kanti njalo uthi ezitolo izinto, intengo yezinto kumele ifakwe nge-US dollars lange-dollar leZimbabwe. Singathi lokhu kuveza yini ukuthi sesiphenduka ku-dollarization ka-2009?
Ukhoshina okwenziwe i-government ama-77 ukubanika ama-US dollar kuyindlela esithi iyabuilda i-confidence, njalo nxa sikhangele i-hyperinflation lokuluza amandla okwezimdola kulokunceda lobubelo kwezisebenzi kahulumende kuba nalazo ziphiwe enye yomrholo wabo ngama-US dollar. Kunzima kwakhathesi ukubana sithi sesibuyela ku-US dollar kuba sithi ku-dollarizer, ngoba ungakhangela yena uhulumende akwenzayo loba amapolisa azama kwayenza izindlela zokuzama ukuqinisa njalo kumbe esithi ukustabilize i-local currency against the foreign currency, ngoba ungananzelela kathesi liyabhuqwa lona izidola ekuseni ne-meaning ezinye imali zamanye amazwe. Kuqakathekile ukuthi sizwisise lokukhangela akwenzayo kahulumende kutshengisa ukubana asikayifika ku-dollarization, kodwa yona economy ngalesi sikhathi loba abantu abaningi balesi fiso njoba banjalo bakhangelele ukuthi si-dollarize.